Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-14 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi osokusanda kulezi nsuku.
Kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathembisa abantu ukubana amagetsi kasenakuzahamba. Kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo.
Inhlanganiso yomanyano wamabandla ancintisa kukhetho ePollard ithi isizimisele ukuqalisa umsebenzi wokucebisa uhulumende ngemva kokhetho olwedlulweyo.
Iproblem ekhona nama-politicians amaningi ikuba lokhe bethembisa abantu ukuthi kuzaba nezinto ezizatshintsha. Kathi ke ngomandiyo ndiyo ngesishona.
Inkokheli yebandla le-CCC iqhubeka ikhala ngokuhlukuluzwa nguhulumende kulandela ukubotshwa komsekeli wesikhulumeli sebandla umnumzana Gift Ostalo Sisiziva izolo ebusuku waphinda wakhululwa.
Bala macala
izana PF iparty engafuni iviolence and imessage leyo umongameli imessage akade ikhuluma nolangoba uwapha marali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu ukhala ngokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi osokusanda kulezi nsuku lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ebetshela abantu ngesikhathi ekhankasela ukhetho ukuthi udubo lwamagetsi soluyimbali yayizolo. Abamabhizimusi labo bathi ukucitshwa kwamagetsi lokhu sokuphazamise kakhulu amabhizimisi abo. Emalukijini kobulawayo izolo amagetsi abikwa etshone engekho ukuthi lapho abuya khona phange acitshwe abantu bengakenzi lutho. Inkampani yezesa ithi udubo lolu lubangelwa ukuthi kulesitiji esiphehla amandla kagetsi esifileyo ewange esasisalungiswa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela njalo inhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathembisa abantu ukubana amagetsi kasenakuzahambe. Kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo. Ngikhuluma nje lamhlanje eluveve kwabalanda avuke ngekho. Ngikhuluma nje enkulumane ntambama abe ngekho. Indawo ezitshiyeneyo suka uzuzofika kumagwegwe bekungalamagetsi. Okutsho ukuthi ubaba lo wayekhankasa wayedinga nje ivoti eyokhetho kodwa ekwazi ukuthi hayi abasoze bekwenze ngokupheleleyo. Abantu bagadiswa indiza yamahlanga kuliqiniso khonokho. Emnothweni sangikholwa vele ukuthi basakhumbula ukuthi bona basezikhundleni ukuthi bethuthukise ilizwe kwezomnotho. Mbona ngazathi baca abantu basezikhundleni ukuthi bethole izimota, bedrive imota ezinkulu, bephile impilo emnandi, bethatha abantu abahobe bafake ezikhundleni, bethatha ilizwe benze into yabo. Yike ngicabanga ukuthi basekusemakhandabo ngoba uma ilizwe amagetsi etshone engekho ukuthi lo mnotho welizwe kawusoze uthuthuke ngoba umnotho welizwe wonke uhamba ngamagetsi.
Udaba lomnotho okhuluma ngalo, yebo abantu abaningi bayahlupheka bayakhala bathi hayi impilo inzima izinto kazimanga kuhle. Alubana uthe wamcebisa uhulumende engaluphatha njani ukuze impilo zabantu zithuthuke umnotho uthuthuke? Kanti lo daba lwamagesi lalo lungalungisiswa njani?
Ucebisa abantu abalendlebe zokuzwa laba abakuzwisisayo ukuthi kufuze bezinothise. Kodwa singakutsho ukuthi abantu abafuzanga behlale emnyameni akube lamagetsi ukuze umnotho welizwe uphakame. Bekele ukuzicabangela bafakwe ezihlalweni ukuthi bethuthukise impilo yabantu kumbeni bazifake ezihlalweni besithi basebenzela abantu abakwenza.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhetshu likaZulu obexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Inhlanganiso yomanyano wamabandla angcintisa kukhetho ePolitical Actors Dialogue kumbe POLAD ithi isizimisele ukuqala umsebenzi wokucebisa uhulumende kulandela ukhetho lwedluleyo, njalo ixwayisa bonke abanganqobanga kulolu khetho ukuthi balethe imbono yabo ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Egcotshwa ukuthatha isikhundla umongameli Emmerson Mnangagwa wathi uzasebenza lePollard yona elamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli. Ibandla leCCC eliphikisa impumela yokhetho liyawusola lumanyano lisithi ulobudlelwano lebandla elibusayo elezano PF. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosikazi Lucia Matibenga, ilunga lePollard njalo engumsekeli kamkhokheli womanyano weZimbabwe Coalition for Peace and Development eyancintisa kukhetho.
iPollard vele iyasebenza, isebenza ezintweni ezingu-2. 1. Ukwenzela ukuthi abantu nxa sebeqedile ukugijima kuma-elections babe lethuba lokuhlala phansi, behlalisana phansi bebonisana ukuthi mina lami ngangigijima ngiyi-president, lami bengilombono wokuthi kweze economy ngizayenza so, kweze health ngizayenza so. Abantu bahlale ndawonye babonisane, bakhulumisane ngengqubela phambili yelizwe lapho, ukwenzela ukuthi impilo yabantu makhaza ibe ngcono kwelakithi. iPollard mina ngiyayinqoma, ngiyabatshayela ihlombe amadoda labo mama kade bekuPollard ngoba batshengisela i-maturity in politics. Batshengisela ukuthi they can do politics of tolerance. This politics of toxicity ayisisi ndawo. So mina hayi laba bathi imali iyaphela ekabani. Kade ntsho sayenza ama-elections kusetshenziswa izimali. Vele ipolitika isebenza ngezimali.
Kambe kungenziwani njengoba abanye bephika impumela yokhetho?
Iproblem ekhona nama-politicians amaningi ikuba lokhe bethembisa abantu ukuthi kuzaba lezinto ezizatshintsha. Kathi-ke ngoma ndiyo ngesishona okwakhethwa ngabantu yikho esesiphatheke lakho khathesi. Kuma-local authorities izibi ezingabuthwanga, impompi ezingelamanzi, idorobha elinjengegweru elingelama-traffic lights yikho esakukhethayo thina isizwe. So asihlaleni lakho khona lokho esikukhethileyo. Ukunational ukhulunile ezomnotho, ngoma ndiyo yikho okwakhethwa ngabantu abaphuma bahamba bayavota mhla ka-23 August. Singahlala silokhu esitshela abantu ukuthi kuzatshintsha. Yesizatshelisa that akula legal basis eyokuthi khona nxa abantu bengazwisisani lempumela yokhetho kuzangena uzwani bani ubaba we-next door abuya yenze lokhu lalokhuya. Lapha kule mithetho andibana laba babesola ama-results bebelawo sibili bayakwazi ukuthi kuhanjwa ngaphi. Kuyahanjwa emadaleni, kuyahanjwa kuyavulwa imethiriyo ye-election kubalwe njalo. Manje nxa umuntu engahambi ubuseya tshona uthembisa abantu ukuthi anzidongiri chaphinda nepaburi retsono. Ama-politicians mele sichiyane lo mkhuba wokuqambela abantu amanga. I-election seyabuya seyadlula, abawinileyo baqanjiwe. So khathesi kumele sikhangele phambili laba abangaphumelelanga umsebenzi nangu ukuthi-ke likhangele lihlolisisa linika amacebo kulaba abawinile libona ukuthi ilizwe liyaphambili. Lokhu kuba lokhe 5 years sikhuluma ngama elections singene kwamanye 5 years hayi kutshengisela ukungaqoqeki kwabantu beZimbabwe especially ama political leaders ngamatsotsi bafuna ukuba lokhe bedlala lengqondo zabantu. Khawulani yekelani umqhuba onjalo. Kelani nabantu iqiniso sagijima sadliwa kwangena uzwanibani finish sokwenziwe abawinayo bawinile sokuyiwa phambili kweleZimbabwe.
Lo ke ngunkosikazi Lucia Matibenga ilunga lenhlanganiso yePollard njalo engumsekeli kamkhokheli womanyano weZimbabwe Coalition for Peace and Development obeqoqa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Inkokheli yebandla le-CCC iqhubeka ikhala ngokuhlukuluzwa nguhulumende kulandela ukubothwa komsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Ostalos Siziba izolo wasephinda wakhululwa. Amapholisa ethesa uSiziba icala lokuphehla udlame ngemva kokwethula umfanekiso olotshwe ukuthi we fear for call kumbe asesabi lutho enkundleni yokuxhumana eTwitter. Kwaba lobudlwangudlwangu phandle kwenkundla lapho kwakudlala khona iqembu leHighlanders leDynamos uSiziba engakethuli lumbiko. USiziba kuthiwe aye emthethwandaba kusasa. Lokhu kwenzakala kwenzakale ngelanga umthethwandaba ukhulule omela iSunningdale edalele eParliamente ngoibandla leCCC unkosazana Maureen Kademaunga obesetheswa icala lokuzama ukubulala elilahlwe ngumthethwandaba othi akula ngisho lobufakazi obukhona. Intatheli izindaba eStudio 7 uMavis Gama ubesemthethwandaba izolo wasethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Igqwetha likankosazana Kademaunga umnumzana Harrison Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi umtshutshisi weHarare uhlole amaphepha omsolwa wathola ukuthi akula bufakazi bokuthi wadala icala.
We have been here since morning and prosecutor general has looked at the papers. And there's come to a conclusion that
besilapha kusukela ekuseni njalo umtshutshisi omkhulu uwakhangelile amaphepha wasebona ukuthi avukho ubufakazi obutholakala kuKademaunga kulokho aselwa kikho. Ngaleso sizathu ke usekhululiwe.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokukhululwa kwakhe uKademaunga uthe kuyamangalisa ukubotshwa kwakhe izolo lamanye amalunga e-CCC amabili uCounselor Clyde Mashojera lomnumzana Dawudi Jusabu abethe so icala elifanayo.
It's that moment where our system has been exposed to its inefficiencies that such charges
ileso sikhathi lapho inhlelo zethu ziye zalulazwa ngenxa yokungasebenzi kahle kwazo ukuthi amacala anje afakwa emuntwini kungekho ubufakazi obuhlanganisa lowo muntu lalelo cala loba indawo elidalelwe khona.
Abathathu laba abamangalelwe emapholiseni kulandela ubudlwangudlwangu obenzakala ngosuku lokhetho eSunningdale lapho okulabantu okuthiwa bazama ukubulala owayencintisa kuleyo ndawo emele ibandla leZANU-PF. Amapholisa athi bazama ukutshisa imota eyayisetshenziswa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ibandla leCCC liyakusola kakhulu ukubotshwa kwamalunga alo. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi balethemba lokuthi inhlanganiso yeSADC izaphathisa abantu beZimbabwe ukuze kuqhutshwe ukhetho kakutsha. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba ilizwe libe lamapholisa asebenzela abantu hatshi uhulumende njengalokho okwenzakala manje.
Njengebandla siyakuthothoza kakhulu lokho okwenzakaleyo kuliphutha kakhulu eliyangisayo elizweni leZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Moyo olilunga leZANU-PF Central Committee uthi ibandla lakhe lilandela imithetho yelizwe ngakho-ke ababotshwayo ngabacatshangelwa ukuba balamacala.
iZANU-PF yiparty ngafuni i-violence and i-message leyi umongameli i-message akade ikhuluma nolangoba uwapha marasa.
Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo ziyakusola okwenzakale eZimbabwe zisithi abaphikisayo babotshwa mahlayana ngenxa yempumela yokhetho kwezinye izigaba engathakazelelwa ngababusayo. Unkosazana Patience Sibanda okunhlanganiso ecubungula ezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute uthi akulunganga okwenziwa nguhulumende ngamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye.
Ngesikhathi kulotshwa lolu daba bekukhangelelwe ukuba ukhansila Mashojera uzamiswa phambi kukamantshi eHarare lamhla. UJusap usecele ukuba akhululwe ngesibambiso sebheyili. EleZimbabwe lisanda ukuqhuba ukhetho olulempumela ephikiswa libandla le-CCC elithi kwaba lokuqilibezela inhlanganiso ezigoqela eSADC, African Union le-European Union lazo zethula imibiko ethi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Okumanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abachayeli bezimota ezifika phose inkulungwane ezintathu, 2,800 ngokwephula imithetho ephathelane lezimota. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isidumbu sikamuyi umnumzana Joshua Teke Malinga oke waba ngumeya wedolobho lakobulawa njalo obe ngumcebisi kahulumende kudaba lwabagogekileyo sizavaleliswa nguZulu lamuhla enkundleni yebulawayo amphitheatre. UMalinga uzancwatshwa kusasa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Zaba zeStudio 7, zaba zeStudio 7, ningabe linjani, linjani? Ayi, thina siphelele. Siyabona ukuthi lisinikeza indaba, lati kune zindebele. Sizwa lezi zimanga zomnankagwa lo sefake izihlobo zakhe lapho. Eyi, useyenzingani into yekhaya lakhe, zingani ngikhulisa umuzi wakhe, lo mdeni wakhe. Akalandaba leZimbabwe, akalandaba lezizulu weZimbabwe, kule ndaba lento zemiziyawo. Kufaka abantu abakhe, kufaka umzukulu wakhe nje kahle kahle, kukhangela isayidi lakhe, akhangela abantu abaselizweni, akhangela ukuthi abantu bahluphe kanjani elizweni. Akulayo into ekhona elizweni, abantwana bafundi, amatitshala, ischool fees, kunzima nje into eseZimbabwe lapho. Kahle kahle nje lo muntu udlala ngabantu, udlala ngabantu. Abantu labo bebeloku bemesaba lamapholisa emsebenzini. Yabona ngithi laba abantu ababesha amapholisa ba-right okuphindiweyo. Ngoba amapholisa avuma ukusebenza, ayibona into e-right le-wrong. Athatha konke kwenze ngani ku-right nje. Izinto zonakele elizweni.
Mpingelele enkundleni. Basakazi, ake ngincede amalunga e-CCC. Amalunga e-CCC abonakala alenhliziyo ezincane, kungathi bayashesha ukukhalala. Izano kulula ukuthi basebenzise becabane bodwa ngoba balenhliziyo ezincane. Ye, siyakubona okwenzakala kobulawayo laphana. Kodwa ngicabanga ukuthi khona into ma uyisekela, ufanele uyisekele ngokugcweleyo. Ungasekeli into kodwa kungathi uzitshela ukuthi khona uma kungahambi kahle ku-CCC izano PF ikhona. Yikho esikubona kusenzeka lapha kobulawayo. Silabantu abanjengabosifiso Chabangu bazwakala ingathi bazenza ama-supporters kumbe abasekeli be-CCC kodwa bayasola kakhulu yonke into. Kanti okunye yebo kungenzeka ukuthi kube lephutha, kodwa uma kube lephutha akufanelanga likhulume ngendlela elikhuluma ngayo into eliyisekelayo. Ungabheka abantu bezano, abantu bezano izano loba ingayenzi iphutha into embi kangakanani bayayidifenda. Manje lina ngapha ungabheka ngendlela eliyenza ngakhona liyashesha ukunjani ukukhalala. So ngicabanga ukuthi kufanele likunanzelele ngoba izano izalichanisa ngamakhanda. ligcine selithethisa umkhokheli wenu, selithuka lowo muntu elithi ngumongameli wenu, selingasamhloniphi kodwa lizibiza ukuthi umongameli wenu. Cabanga ukuthi asike sikukhangeleni khona lokhu bantu be-Triple C.
Studio 7, salubonani basakazi abahle. Indaba yenjengule kudala sakhala ngayo, indaba yenjengule ukuthi injengule sibulalela abantu, sibulalela abafowethu injengule. Manje mangaba sinatha amapholisa, ngicabanga ukuthi ugovernment akayiphakamele, akayiphakamele. Manje sinatha amapholisa namasosha, ayivali injengule.
Studio 7, Studio 7, njinjani balaleli lani basakazi elikhona wonke izindawo. Ngiyabonga kuba kuleli thuba, ngicela le message yami lami ibalwe izwakale kwezindawo. Namhlanje ngizobuya ngolunye udaba oluhlukile, ngoba sihlezi sikhala ngezani. Kodwa ke nanguke phela lo mfana lo bathi ngukhamisa lo, sebemvotele koBulawayo, winile mphela. Kodwa ke nankoke kathe sisejika sethatha abantu bakubo lesitshonini sebaletha koBulawayo. So caba ukuthi nina ngabe yena ubewinile yonke ilizwe leli, kuye kuyoba khona into ezolunga yini khona lapha abantu bakithi? Hawu wawaw, lingamsola nje izani ngoba izwine kathe singathi rikhile kwenye indawo, kodwa mina ngubona ukuhlokolo ngoba kwayena lo mfana akazange wakhampena sitari. So-ke okwamanje nanku-ke uBulawayo wonke umwinisile lo mfana, kodwa-ke abantu bakithi sekumele bathwele baswele izindawo. Kuyebuya abantu besishone bayibo abazolawula, laba abayibo abavotelwe abasakhona ukulawula. Hhayi, ake lolukhangelise lolu daba, ukhamisa wento uzolushiya kude lo. Ndisazokhala abantu bakwaMthwakazi. Vuka Mthwakazi, vuka emaqandeni, isikhathi manje. Ngiyabonga. Ukhuluma uMkhosi Mathanda seGwanda.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, yalibingelela labalaleli. Ngibingelele kakhulu ikwandlalelo movement ngikumayela amahla sineni ngemkhuleko. Singalaleli izinto eziphuma kubomgwada, ntsho yikho lezi amapholisa esithi khona khona ozabona ukuphonisa bamnika 1000 but bengelazi icathulo, bengelazi isigqoko. Sathi babona lama-uniform, mina vele angaze ngibona umpholisa oyitheni le isilungisela bona. Uphoni yathi ngenxa yokuthi uyadla kuzani uPF engancindezela amanye amapholisa. Upholisi kakula kucala nalo, udingelwa nje kuphela ukuthi babengakwazi ukuthi ezikhulumeni zethu zingadlala ngendlela ezidlale ngayo indaba yokhetho. Babecabanga ukuthi bazahamba beyemangale emakhothi eZimbabwe. So babuhlungu, so lingakulaleli khonokho. Yikho libona bechama lungethu kuyathumba, abanye benikwa amacala abangawazi. Ibuhlungu kuzani uPF ukukhuluma nje estudio lapha babevala lina, bayakwazi ukuthi ziyabanethela phezulu. Siyanqoba kuphela lina gcinani ngemkhuleko. That's why libona le fazi sibhala iPF ithi Tsukuti yaphiwa 3 billion yayibhadala ngama-agent. Izinto esingazaziyo kuningi abasazokukhupha, kodwa konke khonkuyana kithi babedlala ngesikhathi. Ngoba thina uChamisa siyamthanda njalo kuThukuzi zangena ngomoya la ngengqondo. Nankuyana koBulawayo bazama ukuviringa, bazama ukudiza, bazama ukufaka ama-candidate tutu, akuzange kusebenzi. Abantu bakoBulawayo basukuma ngobuningi babatshengisa ukuthi thina umuntu esimfuna koBulawayo nguChamisa. Lokho kwakuchabanga ukuthi bekhulumele bethi abantu bakoBulawayo bazondele amameya. Sichabanga ngokhuluma amanga, ukuhlunga ukuthi waxoshwa kuThukuzi. Mina kangikwazi ukuthi waye kuStudio 7 kuzani uPF bayihloniphi izani, bakhulumisa okugawula abanikazi bezani. Siyalicela Studio 7.
Sanibonani basakazi, sanibonani njani. Ngikhuluma noVusi Mahlango lapha kwelaseSouth Africa, kodwa nami nje ngidabuka le eZimbabwe. Ayi, thina nje sesikhathele omkhulu, sesikhathele mpela. Siyafisa ukuthi nje ukubuya stepa down, kungena abanye. Sikhathele nje ngezani, sazalwa sihlushewa, namanje siphila kwamanye amazwe kuyahlushewa nje. Izani ayikho nje into esinceda ngayo nje. Sacela ukuthi nje izani iphume.
Kum. Shelele, siyabonga abantu bakithi. Zimbi indaba madoda lapha kwelikamthaniya abatubona mabesilikhangele. Sesibona ilizwe selijike laba ngenye indlela esingasayazi. Right, bantu bakithi, mina nje umbono wami engokhangeleyo ukuthi khonoko okwenzakala ku-opposition, ngile qiniso abantu ababekhona kudala ngabo-1980 amakhansila ayekambe thathwa ngawani-wani. Khumbula omunye ubaba okwakuthiwa nguphuthi wabaleka waze wafika ezambia engukhansila wezapho. So kubhokiwe abantu bethathwa betshontshwa. So into engiyikhangeleyo lapha yikuthi abantu bacabanga ukuthi into le intsha, hhayi, kufanele ube active, ube strong, ube kwazi ukuthi la dila labanye abantu abangumangoyi. Umangoyi ungabeka kabe uchago kuyakhohlela kube kuzolutshontsha uchago lwakho lololu. Wena uthi ubekile ukuthi uzakunika kuyatshontsha. So into engiyitshoyo lapha yikuthi ama councilor awe zap abo chaba maningi kugcina kwakuthiwa ungaqeda nje 3 months ungayikho ku session usukhazela sokuthiwa wena ulovile bekwazi ukuthi bakubophile so i frustration le ke manje lizahlala dibana nayo nathi sinje siyadibana nayo thank you siyabonga
siyabingelela siyabonga umsebenzi mina nje into esengiyibona ukuthi thina abantu abasuka sayofuna umsebenzi South Africa yithi sizobuhlungu kakhulu ngeelection le etshontshiwe abanye abantu abasele emakhaya mbela abaphesheya kwey'lwandle abakuboni konke lokho yikho thina sivumelane ukuthi sihamba sebhisha ebhoda akula muntu ongathi uyabona isintshukuntshu ngathi abantu boke bavuma ukuthi umnangagwa ungupresident uwinile kumbe bafuna kube njani sigcoba abantwana bakhe siba ngama-minister of lok lalokhu ukuthi ma upresident esezathatha abantwana bakhe be ngama-minister lokhosikazi ilizwe liyaphambili ngatho bana imali yelizwe akakhulumi ngayo ukuthi uzobani ukhuluma nge-RTGS i-RTGS bazohola amatisha i-RTGS befundise ngani abantwana babesikolo so i-school fees siyi-US dollar esitolo kuthengwa i-US dollar but akunamuntu okhuluma ngaleyo nto iZimbabwe singenza kanjani ukuthi ephambili singakuvumi lokho okwenziwa i-ZANU PF kithi ngamaZimbabwe so into yakhona iyasiqhuba kakhulu sabo.
Balathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedalele Senate isiqalisile ukucubungula idinga ubufakazi bokuthi umongameli Joe Biden engaba elecala na elokuphathisa indodana yakhe uHunter Biden ukwenza inkohlakalo okungabangela ukuthi axotshwe esihlalweni ngalokhu okuthiwa impeachment ngesilungu. Amalunga ebandla lama-Republicans athi uBiden ulecala. Kodwa abebandla lama-Democrats bathi uBiden uyahlukuluzwa nje kuphela ngama-Republicans abaphindisela ukwenziwa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni.
Ya, hayi kuyazwakala khona ukungathi kunuka zantungwana khona okuyinto okukhona kakuqeda kahle ukuthi umuntu omdala wayengaphi yena khona lapho kuzenzakala izinto zonke lezi ngesikhathi esesemo-vice president ka-Obama. Ngingazi ukuthi kuliqiniso yini ukuthi waba lesandla kulezi indaba zomfana lezi zokuthi athole imisebenzi yona le mkhulu emazweni ona lawo njengabo Ukraine labo China ngoba lapha futhi umbuzo okhona ongathi uyakhathaza yikuthi umfana lo wayengathi kaqualify kuhle ukuthi angene yona le imisebenzi yokuba yilobbyist yokuzuza ibusiness ezuzela amazwe lawo. So ke angazi-ke konabo hayi lapho kangakuboni kuhle enxenye ngathi mina wothi simelele sizwe ukuthi laba badingisisa nge-impeachment bazatholani.
Kuyayenza yini ukuthi uBiden uyise abe lecala kulokhu okwetheswa kona indodana yakhe uHunter? Ukubona njani?
Kunye engikubonayo kuyipolitics nje eyokuthi bazama ukuthi baphazamise uBiden ukuze anga-electwa njengoba okhulu wangakiwo la kufanana lo uTrump elezinto eziningi ezimlandelayo ukuze angangeni abuse laphana. Njalo angithi laye bake bami-impeacha ama-Democrats engama-majority ku-House of Congress. So kungaba nje kuphindisela nje wakwantshaya isihlathi lamza kutshaya isihlathi.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu ukhala ngokucishwa kwamandla kagetsi mahlayana osokusanda kulezi nsuku lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wayethe akusoze kwenzakale esithi yena kungenzakala abantu bamtshayele ucingo. inhlanganiso yomanyano wamabandla ancintisa kukhetho ePoland ithi isizimisele ukuqala umsebenzi wokucebisa uhulumende ngemva kokhetho olwedluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande. Silazwe ezinye njalo ntambama ngo-7:30.